isikhathi esidlulileyo sibone konke okwenziwa nguhulumende kusiba yize akubi yinto encedisayo. Okuyethulwe namhlanje lugatsha ke olukhangele ezemali lunganceda isikhathi esifitshane ke kulabo aba-exportayo ngokuthi sebezathengisa phela imali yabo ngerethi abayifunayo. Balutshwana ke labo ke aba-exportayo nxa sikhangela i-production ekhona ke kuleli lizwe. Balutshwana ke abazabhenefitha ke ngaleyi ke liberalization ekhulunywayo. Okuzayenzakala ke ukuthi abama-cartels ke laba abayibo abasibambe izifama zemali ezisiridini lapha bazavanela ukuthi intengo yezinto ke ikhuphuke nokuthi sebezazi efakela amarethi awafunayo besenzela nje ukuthi sithole ke phela inzuzo bona. But asiboni ke kuliqhina eliyiqondileyo kumbe elizaqeda udubo olukhona. Iqhina eliqondileyo yinje ukuthi sibe le mali elosonzi phakathi kwelizwe. Aluba u-SI 142 uphuthiwe nje abantu bakwanisa ukusebenza ama-currencies athize i-basket of currencies.
I-task force le esibunjiwe kumbe ngithi iqula ngenjongo yokuvuselela umnotho libona iphathiswa yini?
Hhayi, asiboni ke leli qula ke liphathisa. Sesibone phela amaqula amaningi lapha sike sabona ke leyinye i-task force kuthiwa ngeyempuphu. Sakhe sabona eyinye i-task force kuthiwa ngeye-foreign currency. Kusincedi ngalutho lokho, asiboni kuzanceda njalo elakusasa.